Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lifuka njani mthwakazo muhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhla ka 20 Mbimbitho 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkulumo kade zisenziwa ukuzama ukukhumisa umlotha unkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa zibikwa sezifike kwamlindo yagcina kungela sisombululo.
I think the movie
Lamhlanje kuhlandla lesibili lendaba zobukhosi bamaNdebele sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo.
Sibona kuvele kwenza le liphutha kakhulu la kumajaha onala ukuthi athi wona akahambisa udaba lobukhosi aluhambise emthethwandaba. Ngoba emthethwandaba vele weZimbabwe kuvele kusobala ukuthi vele kawukho kakukho lokho kobukhosi emthethweni weZimbabwe. Yikho lobo ubukhosi bakithi thina zithe kuvuke kungelani ngemithetho yaseZimbabwe.
Inhlanganiso yakwele South Africa e-AfriForum emela untombazana owatshaywa ngunkosikazi Grace Mugabe iqhubekela phambili ngemizamo yokumbophisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Inkulumo kade zisenziwa ukuzama ukukhumisa umlotha unkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa zibikwa sezifike kwamlindo yagcina kungela sisombululo. Selokhu kwaqala ukudonselana amandla phakathi kwababili laba bekule mizamo ebisenziwa ngabafundisi bakobulawayo eyokuvikela ukudabuka phakathi kwebandla le-MDCT. Kodwa umncedisi kankosazana Khuphe umnumzana Witness Dube utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi amanzi asecithekile awasabutheki okutsho ukuthi sekulokwehlukana.
I think kulumo zike zaba khona amaviwo nalathi vele but okwakhathesi njengoba umama uMakhuphe ePauline kwabasobala izolo emhlanganweni osokukhona asekubonile ukuthi kwenzakale yikuthi iparty sokumele ukuthi iluphelele ukuya ku-Extraordinary Congress e-US akazula yonke lento ngoba nxa kukhulunywa inkulumo lezinto ekade sikhona yikuthi besofrija isikhathi njalo sokusenza ukuthi iparty ibiloku ikhangele ngaphakathi kukanti ukhetho kayisilo lokhetho phakathi kukamama uMakhuphe lo mnumzana uChamisa ukhetho luphakathi kokuthi abantu beZimbabwe bale ukhetho kumele balwenze ukukhethela ukho iphatha abayibona ukuthi izaphatha okwehlukeneyo kule zandla le party ezaphatha njengezandla so khona lokho kumele kuxazulwe i-Extraordinary Congress so nje kungekudala ubaba u-Obesgood uzakuphawula ukuthi kahlekathi ilanga eselitholakile eselivunyelwe iparty ngokukhokhela kwamama udokotela uKhuphe yiliphi ukuthi abantu bayehlangana ngalelo langa bakhethe-ke umkhokheli baveke izimiso zebandla akubafuna ukuthi ziqhubekisele ibandla phambili zisiya ekhethweni kuphele nje wonke lo msindo nokuba abantu bezingeleza bebhoda ndawonye njalo becasha ngeminwe into beyikhangele nje ukuthi nxa kuyukuthi kulokukhulunyiswana phela kumele ukuthi kube isixazululo sokuthi iphathi ibuyela esikweni layo ibuyela embonweni wayo wenza ukuthi bekhona ngoba simele sicabanga ukuthi iphathi le yavela kuzisebenzi yaya ku-constitutional assembly yasisiwa yiphathi so yonke into eyenziwa yiphathi le kumele bebebasisi kuyenzakala ukuthi iphathi le iyaziveka esigabeni sokuthi izakuba ngugovernment kumbe nguhulumende ozakwenza ukuthi kutholakale imisebenzi kusetshenzwe kuhle kuyikuthi abatshala imali bayaba nesisuthiseko ukuthi bangatshala imali elizweni leZimbabwe akula kuhle ukuguqula kwemthetho kumbe ukungalandelwa kwemthetho okuzabaphambanisa.
Yeso singathi ke Dube, yeah Dube, briefly sibili singathi ama talks are off vela wakho.
Ama talks abusela ama talks azaba khona ngoba ama issues izindaba kade kuxoxwa ngazo. Zisezijikeleze gabadinye okwesikhathi eside. Ngakho ke umama ukhuphe esebenzisa-ke amandla awaphiwa yiCongress ka-2014 yokuthi nguye okumele akhokheli nxa ubaba uTsvangirai engekho noma ngasiphi isizathu, okuyikho kwisikhathi esingasekho ngesizathu sokuthi sithile. Umama sephawule ukuthi sokumele iphathi ye-Extraordinary Congress. Ngakho-ke ubaba uGutu uzasazisa ngamalanga lawo ukuthi i-Extraordinary Congress kumele yenziwe ngaliphi ilanga, ukwenzela ukuthi abantu kube yibo abadlulisa leyo ndaba iphele. Ngoba ngithiwa liyabona ukuthi sekule nto yama-National Council angathathiyo ukuthi abebizwa njani, ngobani, esemthethweni, kuhamba njani. Kuzafika abantu bazafika ngomva kwemini bathi kunje kunje. But i-Extraordinary Congress ibiza wonke amalunga okumele enze izinqumo eziphezulu zemali.
Hello ke ngumnumzana Witness Dube, umncedisi kaNkosazana Thokozani Khuphe, omunye wabasekeli bakamongameli webandla le-MDCT. Inhlanganiso yakwele South Africa elwela amalungelo kaZulu e-AfriForum emela uNkosazana Gabriela Angels owachaywa nguNkosikazi Grace Mugabe ithi iqhubekela phambili ngemizamo yokuthi uNkosikazi Mugabe abotshwe ngaleli cala ngoba kwehlula ukwenza njalo esanguNkosikazi kaMongameli welizwe. Linhlanganiso ithi lolu daba luyabuyela emthethwandaba ngenyanga kaNkwenkwezi. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Umkhokheli wenhlanganiso ye-AfriForum umnumzana Carly Creel utshela iStudio 7 ukuthi unkosikazi Grace Mugabe wetheswa icala lokutshaya unkosazana Gabriela Angels hathi ngoba engunkosikazi walo wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, kodwa ngenxa yokuthi wadala icala elidinga ukuthi ajeziswe.
We are determined to go ahead full scale with making sure that justice is done for Gabriela Engels.
Sizimisele ukwenza konke okusemandleni ethu ukubona unkosikazi Grace Mugabe ukuthi uyajeziswa ngodaba lokutshaya unkosazana Gabriela Angels. Sizabe sisemthethwandaba we-High Court ePretoria mhla ka-10 no-11 kwekwezi. Sifaka isicelo sokuthi umthethwandaba wesule isivikelo sokungabotshwa esanikezwa unkosikazi Mugabe ukuze azotshonisiswa amacala eSouth Africa.
Leli nyathelo le-AfriForum selivuse imbono ehlukeneyo kuzalwane zeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Khulekani Dube uthi ukutonisiswa kwankosikazi Mugabe ngecala alidala kule South Africa kuza kuba isibonelo esihle kwabezombusazwe eZimbabwe. Uthi kuza kwakhombisa ukuthi into yokwephula amalungelo luntu mahlayana eZimbabwe ngeke bahambe bebukwa ngayo lakwamanye amazwe.
Ngibona kufanele ukuthi AfriForum iqhubeke naleli cala ngoba akekho umuntu olelungelo lokutshaya nje umuntu. Uma umuntu ekonele kumele umbophise or umuse emthethweni. So lokho akwenzayo kudelela plaza eselizweni labanikazi ujwayele ukwenza elizweni lakithi ngoba si awethu amalungelo basiphuca wona, so bayakwazi ukwenza noma yini phezu kwethu bese bethatha lelo thuba lelo bezolisebenzisa nakwezinye indawo.
Kodwa ke sinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Gretman Mkhwebu uthi akasiboni isizathu sokulandelana lo nkosikazi Grace Mugabe ngalolu daba. Uthi okusemqoka ukuthi unkosikazi Mugabe wayekhuza abantwana njengomuntu omdala, ngakho i-AfriForum ngayekele ukugqamukela kulolu daba.
Mina ngombono wami bona nje ukuthi nje badlala ngesikhathi laba bantu, angazi lokuthi bazama ukwenzani ngoba eqinisweni impela ambona ukuthi umfazi kaMgaba wayengasukana la nje ayishaye le ntombazane engonanga lutho ngoba umuntu omdala lwana. Kanti waye bengaqhamuki le nto sizwe ukuthi kahle kahle insuka yini, ngoba njalo nje sonke isikhathi akuveli isayile ukuthi intombazana le nje ize izitshayo yayitshayelwana.
Umnumzana Creel uthi lobanje unkosikazi Mugabe engase nguye unkosikazi kamongameli welizwe akulula ukuthi abotshwe ngaleli cala nxa engangena kwele South Africa kungakakhitshwa isivikelo sokungabotshwa asiphiwayo. Uthi nxa lesi sivikelo singasuswa kutsho ukuthi unkosikazi Mugabe ngeke sangena kwele South Africa ngoba ngavela ngene uyabotshwa athonisiswe. Meletulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, ku short wave 4930, 6065, 15460 la ku 13860 kHz. Inhlanganiso ezilwela amalungelo ababalisi ezedlula isithupha bezilomhlangano eHarare izolo lapho ezithethe isinqumo sokuthi amalunga azo azatshengisela izikolo zivulwa ngenyanga kaMay ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla okuthengezelele iholo lazo kanye lezinye indingeko. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Pride Mkono, obekulo umhlangano uthi ugwalo lwabo lwezikhalazo bazalupha umongameli Emmerson Mnangagwa emahofisini akhe eHarare ngeviki ezayo ngemva kokutshengisela. Umnumzana Mkono uchasisele usithandekile mhlanga weStudio 7 okunengi ngalo mhlangano kanye lezikhalazo zababalisi.
Sihlangane emahofisini ezinta eHarare oqala kukhangela imali ezikholwa ngamatitala ukuthi seziphansi kakhulu, sikhangela ukuthi njalo intengo yezinto ezintsha eZimbabwe zibona zikhwela njalo kungenayo imali yakhona emabhanga. Sitho ukuthi laba abasebenzisa amaswayidi lama-ecocash asegcweleyo kuyabe kubadilela ukuthi bephinde njengamatitha. Sisuke futhi sakhangela ukuthi amatitshala sikhangelelane lokhetho olubuyayo laba bazasebenza njani kuma-different schools abakiwo, sikakhulu sikhangela indaba yodlakela lombusazo olujayele ukwenzakala ngesikhathi sonalesisikhangelane lazo. Sakhangela njalo indaba ye-rural allowance ukuthi iphansi kakhulu, uhulumende kade eholisa i-rural allowance ye-$13 kodwa nasoni ikhwezi esibili ihambelane nomholo ophiwa utitshala esiyithi 100% allowance to salary. Sike njalo futhi sakhangela udaba olusolusu kakhulu ole-vacation leave, yona yakhitshwa ngohulumende ongekho emthethweni okwenza ukuthi amatitshala engakahambi siyaphumula nxa bengakwanisa iminyaka yabo besemsebenzini eyi-7 years njalo eqedwe khonapho engababhadali imali njengokubhalwe phansi emthethweni. Izindaba ezixoxwe ngazo lezo.
Lithethe ziphi izinqumo?
Sithethe izinqumo eziningi sibili, kodwa isinqumo sokuqala esisifake phezulu ikuthi siqalisela i-term elizayo ngoMay, i-second term, asoze sivule izikolo nxa iindibeko zethu zingakhangeliswanga zalungisiswa ngurhulumente. Siyavula siku-strike singaye emsebenzini, akula ma-teachers ayavula izikolo. Okwesibili, sithe mhla ka-2017 siyenale nyanga iviki elizayo ngolwesibili sihambe simatshe siye ehofisini kapresident Mnangagwa siyemtshela ukuthi hatshi thina lokhu iindibeko esilazo, njalo simtshela ugwalo lokuthi asize sivule izikolo ngethemeli zayo. Siqede futhi sathi ngo-April nalo sizahamba umango omude sitshengisela emgwaqweni ukuthi hatshi asithabi ngendlela uhulumende asibamba ngayo njengamatitshala. Nge-May Day lapho esabe sikhonmemorate ilanga lezisebenzi sizatshengisela njalo futhi ngokuthi sizabuthana endaweni ezithileyo across Zimbabwe sitshengisele ukuthi hatshi asithokozi ngalokho uhulumende asenza khona. Lokhu sizakwenza sikhangelele ukuthi lapho kuvulwa khona izikolo xa iindibeko zethu zonke zingalungiswanga sizabe singavuli izikolo singena kustrike.
Alo-ke ngumnumzana Pride Mkono, isiphathamandla senhlanganiso ye-Rural Teachers Association, sixoxe laye eseHarare. Lamhlanje kuhlandla lesibili lendaba zobukhosi bamaNdebele sixoxa lesikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo, sihlaziya ukuba kanti vele ngubani omele abe yinkosi yamaNdebele. Siqale ngokumbuza umnumzana Sibanda ukuthi kanti kungani umnumzana Stanley Raphael Khumalo yena wayethuli ngesikhathi kule mizamo yokugcoba umnumzana Bulelani Collins Lobhengula Khumalo.
Hayi baba, liqiniso sibili lelo. Sithe thina yekela singangena ethulini lolu ngoba anti uyakwazi ukuthi thina indlela esihamba ngayo sihamba ngendlela yokuthula. Ungakhangela ukuvuswa kukaStanley Raphael Khumalo, uvuswe ngendlela yokuthula. Yikho sasesithina njengobana laba befuna ukwenza into yabo, hayi yekela thina simeceleni nje bayiyenze sibone into yabo. So besingafuni ukuthi sibe phakathi kwalolu thuli baba, yikho kusenza ukuthi sithule. ngesikhathi esifitshane nje vele sizophenduka futhi ngoba thina senza umsebenzi yaphambi.
Manje ke siyabona umthethwandaba uthi wona akumelanga kugcotshwe inkosi ngoba akukho phansi kwesisekelo sombuso. Lithini lina ngalokho?
Sibona kuvele kwenza leli phutha kakhulu la kumajaha onala ukuthi athi wona akahambisa udaba lobukhosi aluhambise emthethwandaba. Ngoba emthethwandaba vele weZimbabwe kuvele kusobala ukuthi vele kawukho kakukho lokho kobukhosi emthethweni weZimbabwe. Yikho lobo bukhosi bakithi thina sithe buvuke bungelani le mithetho yaseZimbabwe. Ngoba emthethweni weZimbabwe umuntu olamandla awenkosi ngupresident. Ungakhangela lo mthetho wabo Traditional Leaders Act uyakubeka obala ukuthi hayi induna ukuzibe khona kumbe ngithi i-traditional lead ukuzibe khona kumele ukuthi khona i-chief council ibe yiyo ezakhetha lowo muntu. Nxa sikhethe lowo muntu isikhulumisana ke lo president. U-president ke ngokufuna kwakhe nguye ongagcoba lowo muntu. Kodwa i-provision yenkosi asikaze siwubone umuqa onjalo. Yikho ubone ukuthi thina asifuni ukuphatheka nomthetho weZimbabwe, sifuna ukuphatheka ngokwakomphakathi. Kwaba liphutha kakhulu elenziwa ngabafowethu. Kodwa loba kunjalo, siyakusola kakhulu ukuthi uhulumeni weZimbabwe angenele ekutheni abantu babo beMatabeleland bangayenzi izinto zabo, ikakhulu eziphathelene lamasiko abo.
Manje njengoba sekufike kulesi sigaba sokubana kulokho kuthiwa kulezinye inkosi ezimbili, lithini lina ngalokho? Kuzaphela njani khona lokho? Libona ngani sizafika yini isikhathi okuzaba le nkosi eyodwa nje?
Kuvele thina kithi lokho kusobala ukuthi vele inkosi yinye baba Gandhi. Singakukhangela igcotshiwe yona le nkosi egcotshiwe yinye uStanley Raphael Khumalo. Ugcotshiwe laba abanye yebo yebabuya labo bavela. Kodwa into esijabulela kakhulu ngeyokuthi khona bavusa usinga phakathi kwabantu bakithi beMatabeleland ngoba kathesi ngiyakubona ukuthi sesivumelana sonke abantu bakithi beMatabeleland ukuthi hayi sokulesidingo sokuthi kube lenkosi. Kodwa kasikavumelani ukuthi ngubani oza kuba khona. So ke thina kuyasijabulisa kakhulu lokho ukuthi khona sonke kathesi ingqondo zethu sesikubona ukuthi isidingo sokuthi kube lenkosi sesikhona. Ungakhumbula ukuthi ngoSeptemba umnyaka ophelileyo kuthe kuzama ukuvalwa laphana uStanley Raphael Khumalo ukuthi agcotshwe. Sibone bonaba abantu bamaqembu amanye lawa amabili lawa behleka kakhulu bethi khona uvaliwe, uvaliwe, uvaliwe. Kodwa kathesi phela lapho sokubamba lapho. Kusho ukuthi kathesi sesizahlangana ke sibe sesifazi ukuthi sesikhuluma sisiyanga. Kodwa inkosi iyodwa kuphela uStanley Raphael Khumalo ngoba nguye ozalelwe lokho njalo nguye ovusiweyo.
Lo ke ngumnumzana Gretas Banda isikhulumeli senkosi umnumzana Stanley Raphael Khumalo. Kusasa sixoxa lo mnumzana Peter Zwide Kalanga Khumalo enye njalo inkosana.
Umsekeli kasibalukhulu ebhanga lesizwe uDr. Jasmine Speaker uthi ibhanga lesizwe lile mali engangezigidi phose ezingamakhulu amane zamadola $381 million yokubolekisa uZulu ofuna ukusungula amabhizimusi. Izigidi ezilithumi lanhlanu yale imali kumele iphiwe abesifazana abafuna ukusungula loba ukuthuthukisa amabhizimusi abo. Kodwa iningi labomama kulo mhlubulo lithi amabhanga amaningi afuna izinto eziningi andubana bakwelediswe okudala ukuthi bagcine besehluleka ukuzithola. Bekhuluma edolobheni leGwanda ekusungulweni kwezifundo zamabhizimusi ezigoqola uhlangothi lwebhanga lesizwe olwe-Homelink, omama bacele uDr. Tipika ukuthi ayenze kube lula ukuthi omama bathole imali yokweboleka. UNkosazana Sthembinkosi Nyathi, omunye wabomama osanda kusungula ibhizimusi, uthi kunzima ukufinyelela lezi mali.
Amaloni ayakhulunywa ukuthi akhona awe-Reserve Bank, but nxa usufuna ukuyithola the actual loan, i-process yangkhona iyadina so such that ugcina u-give up along the process. It's not easy for women to access. And okuningi ukuthi kumele uye Harare.
Omunye ovumelane laye ngunkosazana Lungile Masuku othi ngempela kulula kwabesifazana ukufinyelela ukuboleka lezimali.
Ungakhangela kafuneka ukholeteral security into ezinjalo sokwenza kube nzima vele njengabomama. Ngabomama abala ama-properties vele ayabe sebizweni lawo. So ngibona ngani yi-challenge ezaba khona. Of course bangaze basifundise bathini kodwa nxa kungela maloni esizathola.
UDr. Chipika uthi bazaxoxisana labamabhanga ukuze kube lula ukuthola lezi zimali njalo ukhuthaze omama bezansi yamandebeleni ukuthi basukumele phezulu.
Yes, we are aware of those problems. It's a new program.
Indubeli bhekane lazo ekutheleni lezimali siyazazi. Lolu luhlelo olutsha sizaqhubekela phambili sixoxisana. Ngalapho okulohlupho ukuze iloba ngubani ayitholele imali. Omama beGwanda, lithuba lethu leli. Singakhuthala singasweli umuntu asisukumeni phezulu sikuqedeni ubuyanga.
Unkosazana Duduzile Masilela, omunye ophathe kulezi zifundo zamabhizimusi, ujule themba lokuthi lolu hlelo alusoze lwaba yize njengezinye inhlelo zikahulumende.
Lapha engani ngilensolo khona sijayele kuwezwa vele amafigazi ngoba ifigazi ahlezi khona kugovernment, but when it comes to ground imali yakhona asiyiboni.
Ngaphandle kwemali zabomama kule mali ezizaboleka abakumsebenzi wokwemba igolide, abaphila lobugoga, abatsha abathenga impahla bethengisa, abalimayo kanye labafundi abangenelisi ukubhadalela indleko yokufunda emakolitini. Labo abafuna ukuboleka lezi mali bakhuthazwa ukuba bahambe emahofisini awe-Homelink aseduzane labo. Omama bafika ekhulu baqala izifundo zamabhizimusi zeviki yonke eziqhutshwa ngabaqeqeshi bekolitini eleHarare Institute of Technology. Njalo lezi zifundo zizaqhubekela phambili kusiyafika umgqibelo kuthi labo abaphumeleleyo baphiwe izicoco. NginguAlbert Ncube owendaba zeStudio 7 eMajawunden eGwanda.
Siyabonga ke Albert Mayuyu. Asisaliphanga ke ukuthi ubekhuluma ngani. Ubekhuluma ngabafazi abesifazane bedolobho leGwanda asebecela ibhanga lesizwe leReserve Bank of Zimbabwe ukuthi likhiphe imigoqo edala ukuthi omama abasacathulayo kwezamabhizimusi benelise ukweboleka imali emabhanga. Lamhlanje kuhlelo lwethu Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela lona enkundleni yokuxhumana iFacebook sihlaziya ukudonselana amandla usebandleni leMDCT. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lengcwethe ecubungula izombusazwe uMnumzana Nkululeko Sibanda kunye labalaleli beStudio 7.
Mbona hani ukudabuka lengadabuka kodwa bangabe bengaphiwanga amachisi mahle kakhulu nxa bengaphumelela. Mboneleke bengaphumelela besiya phambili ngokuthamla phakathi ngizile namhla kuthiwa sokungani sokulenye ibandla elikhiyeneyo kungani kuthiwa umakhuphuthi uCharles Sechotshiwe ngendlela efanela yena leyo. Mbone ngani mina bangabe bethole impumela enhle ngempela nsonto kodwa ngibona ukuthi ngatshengisa ukuthi kufanele baqhubekele phambili ngokubida abula ibandla ikakhulu ukukhangela ukuthi ukhetho luseduze kangaka. Ngibona ngani kungabe kuyinto engayihle kangako njalo angiboni amavandla omabili ephumelela elinye lawo lizehlule ukuphumelela.
Engaphumelela eyedwa yini?
Yilo loludubo phela lokuthi asoze aphumelele eyedwa njalo kufanele aqedisisise kahle unkosikazi akhupha ukuthi ilizwe laseZimbabwe kwezimbusazwe lisalwisana njalo lisahluphana kakhulu nendaba zokukhethana lezi zokuthi kuthiwa kulabantu abangabakamthwakazi noma singabe esindebeleni kuthiwe kulabantu abangabe esishoneni. Ukuthi naqalisa ibandla eqhamuka ebandleni elikhangelwa njengebandla eligoqela ilizwe lonke yena uzasuka masinya nje aphange athiwe ngumuntu ofuna ezombusazwe ukwesi esindebeleni kuphela. Khonokho kwenziwa ukuprofesa uNcube lanxa umntambara waye ngumkhokheli kodwa ibandla lakhe lasuka lagijima lithiwa hhayi libandla eli-regional elemathekweleni kuphela
khona ukwenza ukuthi kube nzima kakhulu ukuthi lisukume likhankase elizwe lonke kumbe likhangele njengebandla elikhankasa izimbabho yonke. Ngibone ngani seleso isiga sibona ubunzima obawela uprofessor Nzwe yibo ubunzima obuzawela unkosikazi uMakhuphe esuka lapho siya phambili. Ngeke abuye qale ubunzima.
Ngangamcebisa sithi umcebise lapha uMakhuphe ungathini?
Ngiyazi ukuthi zikhona izinkulumo ezingasise kodwa isicebiso esikhulume singesokuthi uMakhuphe kufanele ukuthi akhulumisane kakhulukazi lo professor uWelshman Nyube babe nesivumelwano sokuthi nxa kusetshenzwa ndawonye ku-alliance le abaphikisana ngayo bangasebenzisana bona bobabili njani.
Ye, ngeke ngizwe ukuthi ngiloba lapha ecingweni kuthiwa ngiloba uDesmond. Baba Desmond, kunjani?
Iphilele njani baba?
Isibongo mbani Desmond?
Mambigwe.
Mambigwe, ubona njani udaba lolu?
Ya, ludaba lolu ngoluzisusizi kakhulu. Special style lokhetho lolu luzayo. Inkalakadi kade sicela umama uMakhuphe lo sithi siyafisa ukuba nopresident owesifazana but nge-situation ekhona ekhaya sikule Zimbabwe kade sifuna umuntu okwanisa ukuphula i-crowd yabona futhi silisa bona isikhathi esikhona ukuthi silisa ne-ZANU PF le khona yes ukuthi isikhathi sithi lo ngofuna ukubusa ngofuna ukubusa and since bezoba le-congress ngo-December bazoba ne-congress kade sithi bekade sebebambane nje uMakhuphe ezi-situation ekhona laphana ebambane laye lo mfana omncane lo bahambele phambili nohlelo lolo
ye othi mngiza ukuthi sesilobani futhi ecingweni zokuthiwa silomunye ubaba lapha
Sipho Maduna.
Ye Maduna, nathi udaba ungathini ba?
Into ekukhona ngicabanga ukuthi uSangre esaphila vele ibandla lalinemigomo yebandla ngithi ukuthi mhlawumbe yena suke esihlalweni kungena abantu so Makhuphe noChamisa angiboni kukhona abangakubanga bekufanele nje kulandela imigomo yebandla vele kube yikho okusebenzayo lo ongekho ekuphatheni azehlisa asebenzisane nalo yikho ukuthi bekwazi ukuthi ibandla liqhubekele phambili ngoba ma kungalandelwa futhi lokhu kukaMakhuphe okutsho kumama uMakhuphe ma kungayisiko kuyabe sekuzokwehlukana kwebandla emashoneni babe sebesibabodwa amaNdebele bewodwa siyakwazi ukuthi kusuka kwenzakale nqabo
nxa kunjalo kukwenzakalani.
Siyazi phela thina vele amaNdebele 20% kwethu 80% sibancane kakhulu so ngabe siyazama nje ukuthi lo mama uMakhuphe agilitshe nje sisebenzisane nabo sizame ukuthi maybe kube yindlela yokukhupha leli bandla elibusayo.
Ye sithatha ubaba u-Akim Mdluli.
I think uMakhuphe kumele simsupporte either uzowina or uzoluza. Ngibona kungcono ukuthi yena supporte ngoba inkinga mini problem enginayo thina abantu basiNdebeleni always kumele sibe ngabo-vice. Why sizohlala singabo-vice? So kungcono usupporte wakithi noma ezoluza. Ngibona kungcono thina simsupporte. And another thing, i-problem thina esinayo esiNdebeleni, I think usa-brainwashwa kakhulu ingqondo. Asisakwazi okurongo nokuright. Asisazi ukuthi kumele sisupporte bani. Yi-problem nje mina enginayo ngabantu basiNdebeleni. Always they are always blaming. Ukuthi sibe nento yethu esingathi esizozimela yona kube khona umphathi kithi kwelathi side nathi ozozimela yi-problem thina esinawo ngapha thina abantu basendebeleni. So I think ukuthi uMakhuphe ku-right simsupport either uzoluza or uzowin.
Alolo ke bekuluhlelo Zimbabwe Today asixoxeni silethulela lona enkundleni yokuxhumana i-Facebook kupheji lethu elithiwa VOA Ndebele.
Ohambuyu yanjalo
ingoma emnandi inguma ye impumelelo African Pride sigqibela ke uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele ebesilazo inkulumo zokukhumisana umlotha zifika komlindo yagcina selugqiba ke uhlelo lwethu lwamhlanje igama ngu Chris Gande asidibeneni njalo ku 7:30 ntambama.